So kwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kwini olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela yo azothi ukuthi ilizwe liyathi from now abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha ukusukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile so iANC ayizange iwine iANC ingasawinanga ukuthi bene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition banda elinjenge EFF mhlawumbe neMK iDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukukhokhela DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba maesiba ebangayizi coalition neDA kuzothi ukuthi uvice president eANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident weDA ayibe nguvice welisho thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayigqibela lephalaphala planela bayenza impeachment eParliament acine votiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesathiwa ngabantu bezimbabwe labantu abaningi beSouth Africa abansundu baprefer yona iANC ukuthi yenze icoalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa iANC luse yiMK iMK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelana sebenzisane ndawonye.
Ubona kusenzakalani phambili?
Kuzoqala kulungisiswe, kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe iMK izoya ecourt ngoba iMK ima ingaboyikhotha ukuthi kuyiwe eParliament ama-member of parliament angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukukhokhelelizwe. Kuyathi ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inumber ezabe ikhona eParliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga, iyabe ingelamandla ukukhetha upresident. So into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoye ecourt icho kuthoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu we balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwanga obuzoba khona kodwa buzosheza buphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama athole ama-city alakho ukubambana babumba uhulumeni.